Izakhamizi zikaChechethe emathebeleleni North ezibelomhlangano namhlanje bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorican Dlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba abhuze umntwana emrephile, sibubona kathi umntwana urethiwe engoyabe lama 9 to 12 years khonapha, but uthola ukuthi umama uyabe kwazi uze sokuthoka nomama ukhithela inkomo ngubaba embhadala ukuthi engayiripoti kuvala icala. Umama ezivalelele umntana wakhe elalele ubaba. Ubaba ethi mama ngiyakubhadala inkomo ungayikhulumileyo ndaba. So thina kathi usihlukumeza ukuthi kathi manje umama yena uma mzala umntwana ehlekuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto, but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzala kwesikhathi umntwana ibe imbona ukuthi umntwana la ngusifanalelo baba, but iphele emoyeni esigabeni. Kuyahlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho, kakhulu kakhulu. But sesibanzi ukuthi seyithini umnikazi wendaba ezithulile.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Njalo futhi omama babe sesaba ukuthi kuthiwa ubaba nxa eselibe lomntwana bathi khona na ngingathinga ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixotshe ngiyedubile. But nayimpimpimpi.
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into engiyinanzelela mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho. Izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayini nethu, abanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngabo njengu. Ayenze ilima okuthi uzathatha abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora embanje. Thina senzeni njengama-villages?
Lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu.
Kuthi mntana ezithaleni njengocalaceleni kulesunjengoba bakhrosa khonapha eZambia besazithathela bakhrosa ngamainto zabo zena lezo. But athese kunesikanka futhi okunye umngane umngane wembanje akusethiwe mbanje kuseyisikanka. Badaka uwesa umntwana abasahlonipha uhlanga la kutshela idoda ekutheni isihlambe esisabekayo ungavele bezidakele umntwana grade 6 to 7 sebekhula benjalo abasafunda esikolo sebevele sezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofeya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile yiCrystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wami umntwana angathatha ama-drugs uyabe uyazi ufundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile sofile anti iKhathethethe village yonke isefile anti because of mina engihlanyelayo imbanje zami engiphekhayo isigodo khaya sami engiphekhayo ithototho yami engiphekhayo kumbe wengithengisa intshengo anti uthwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa leyakwaziyo.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu ebeqalileyo uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthatha izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amathumi ayisikhombisa elupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni komhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngekomvuthu ngingunokuthi abadlamini.